Idola leMelika emkambo omnyama lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane eziyisichiyagalolunye, i-$9,000 Zim dollars. Kuthi intengo yedola leMelika emkambo kahulumende namhla belibiza amadola aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-$5,395 Zim dollars. Laloba idola leZimbabwe selingani liqinile, osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabosiphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bhebhe, umthengi, ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola leMelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo, kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile ngebond. Futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okwakathi sesikubonayo ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate, baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende nge-price yabi iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenza ngani konke lokhu kakubona. Ngethe sesisebenzela izizo, futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi ukungathenjwa kwamandla edola leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqhathaniswa leyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo, isalilokhu ifanana nakhathesi, kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada, kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi, ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Usomabhizimusi wakoBulawayo, umnumzana Ronald Gabaza, uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni itrend yemali leyo, ngeke sehlise amaprice. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yokuthi imali leyi asithembi, njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje amaprice angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ukungehli kwentengo kwenziwa yikuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kodwa esikunanzelelayo siyabona intengo yempahla ikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi laba abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo uqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumende, ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi ikakhulu abadabuka kwele India ukuba batshiyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo. Ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi, kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho, izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.